isinqumo lesasifakileyo ngasitsho ukuthi sesizahlehlela emva ngoba thina sephalamende sangeniswa nguzulu wasezimbabwe kwiviki ezimbili ezedlulileyo kusithathela imrholo lokho sephalamende yena akwenzayo ufuna ukusethusela ukuthi senze okufunwa yibo okubulala ilizwe kodwa umthethandaba bathi bona bawubambile dingesi lakho liqiniso lobufakazi ukuthi lokho abakwenzayo akukho emthethweni yikho esizahamba nakho sisiyatshengisa umthethandaba kwenza ukuthi lo zulu laye abone ukuthi abantu laba abasebenza nabo izani ngamaqiki akula mthetho othi wona omnika amandla lawo so esizakwenza ukuthi sihlanganise amakhanda njengebandla bese sithatha indlela okumele ithathwe ngoba sonke siyazi ukuthi thina njengebandla le-M_D_C sifuna ukulandela umthetho naye sizamazisa futhi ukuthi umgoqo lo uthetheyo ungaphandle komthetho sizwe-ke impendulo yakhe umuntu uzasinika ngoba akasiniki bese sikuhamba kuhlandla elilandelayo
kuyini okwenze wathi ibandla lakho lingasabuzi imibuzo bese kutheni
abameli bephelemende bebandla lethu bebefuna labo ukuthi babuze imibuzo ngoba nanhlalinanga le mbuzo kwaseqaqamba-ke sesithi yena akumele angiyikwenzakala basebezama ukuthi babuzisise wala kodwa kuthetho kusuka khonapho akusabanga le nto eke yahambela phambili lokho kunokuphikisana ngokuthi silelungelo sokuthi asichasisele ukuthi lo mgoqo awufakileyo uwuthethe wuphi umthetho siyazi futhi ukuthi izanini futhi sisephalamende yathi yona bafuna ukuthi bafake umthetho ozabapha amandla ukuthi basixotshe ephalamende ngokuthi basihloniphe umongameli wabo owantshontshe ukhetho
liza kuthini ngalelo daba lizamnanza yini njengomongameli
njengebandla le-M_D_C sivela ku-Congress lapho esithiwe khona izinqumo abalandeli bethu ukuthi uMnangagwa wasoze simnakele njengomongameli ngoba wantshontshe ukhetho njengabameli bephalamende akulamandla owukuthi siwutshintshe lowo mgoqo thina uMnangagwa wasomongameli kithi njalo akukho lapho okubhalwe khona emthethweni ukuthi amabandla asephalamende aphikisa ibandla elibusayo kumele batshelwe ukuthi bakhulumeni ngaphi benzeni ngaphi akula mthetho njalo nxa-ke sithi thina singamabandla aphikisayo kanti manje sokusincedani njengoba sebaphikisa befaka imigoqo okutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi
abanye njalo bathi kusuka kungahambelani nxa lisithi umongameli Mnangagwa kayisuye umholi welizwe bese libuza imibuzo kubaphatha intambo kumbe lamukele okuvela kuye uhulumende kumbe kuye umongameli
lilungelo lethu njengabameli bephalamende ukuthi sibuze imibuzo kuma-ministers njalo ngoba thina sivela ebantwini kumele sizebuza imibuzo esake siyiphiwe ngomzulu lokho ukuthi siyamukela izinto ezivela kuMnangagwa uMnangagwa kala khampani enganelisa ukuthi isukumise ilizwe laseZimbabwe uhulumende ngasezinto wasezimbabwe kala nkampani lapha alungisa izinto ethengisa abesethatha imali leyo athengedisa uzulu hatshi imali esetshenziswa nguhulumende imali ebhatalwa nguzulu esithi eyemthelo ama-taxes abameli bephalamende balamalungelo akumele bawathole akuqali ngathi njengemandla le-M_D_C lokuthi sithole imiholo lokuthi sithole izimota kwakuvele kukhona namhla kumangalisani nxa sokuthi sokuyithi ngoba sesiphikise uhulumende owephulile ngolo loluntu.